ye namafichane sengathi yithe sibe imbangela yalokho njengezakhamiza kobulawayo. Sikwenze lokho sikhangela ukuthi isizwe sethu ikakhulu sikhangela kakhulu abatsha bese sisonakala besokusiba lokubola okuthize. Njengalokho-ke sasesisukumela phezulu njengenhlanganiso yezakhamiza kobulawayo ukuthi ngamaqhinga bani angathathwa ukuze kulungisiswe lolo daba. Ekuhlanganeni kwethu-ke emhlanganeni esibe la mhlaka 3 eCity Presbyterian Church, saphuma lezinqumo zokuthi kuqondiswe khonokho. Njalo singakahlangani-ke mhlaka 3 besivele sike sabhala incwadi sazihambisa kuma-stakeholders atshiyeneyo, amapholisa, abezemfundo, izakhamuzi, abepolitiki, ezinhlanganiso ezakhamuzi ezinye zabancane abasakhulayo, lezinye ezikhanyene ngezempilakahle zabantwana esingathi ngabo National AIDS Council, ukuthi kungenziwa amaqhinga bani ukuze abantu bazame ukumisa lolu dubo selukhona. So isenzo esenziwe ngamapholisa kasikuthi yinto ekade singayikhangelanga, besiyikhangele sibili ngoba yibo abakhangele ngezomthetho ukuze banqande intsha leyi ekade sisiba lokuganga ukuthize. Ngoba bese sinanzela ukuthi ngama-Saturday besingathi umgqibelo wokuvala izikolo owakuqala, lo mgqibelo wokuthi ngokugcina sebe siyavula izikolo, lalo mgqibelo wokuthi nxa kule trade fair bezokusiba lokuganga ukuthize okwenzakalayo, bathwala utshwala bayegida laba abagida khona. Kodwa kulokuganga phakathi, kulokunatha utshwala khonapho, kulokuya emacansini.
Ye, manje libona ingani lokhu kuzasiza yini?
Injongo yethu kade inkulu kakhulu yikuthi sizame ukuthi izitalada zakobulawayo esingathi i-city center kungaze kwagcwala ukuphithizela khonokuyana. Siyakwazi ukuthi abasebengakwenza ukuthi bahambe baye kwezinye izindlu ezikhatshana. Kodwa-ke njengoba sasitshilo ngaphambilini ukuthi osokusenzakala ezindlini labadala kabaphakame bakuqondise. Thina injongo yethu kakhulu bekuwukuthi izitalada zakobulawayo zingaze zagcwala intsha yona leyi ekade sinyakazela okwakwabonakala kulelani langa sebenyakazela phambi kwabovista laphana sebedakile. Siyakwazi ukuthi sebehlehlele emuva kade sebengabendaweni ezicatshileyo. Kodwa-ke laphana songumlando wethu sonke ukuthi lo babonayo kasibakhuzeni, kasibizeni amapholisa ukuze khonokho abakwenzayo bangaqhubekeli phambili bekwenza. Labazali ngemakhaya siyabakhuthaza ukuthi kababe lo mlando wokukhuza abantwana, ngoba amapholisa wona wodwa ngeke benelise ukuthi bahambe lezindlini besiyatheka ukuthi endlini kabani kwenzakalani. Kodwa abazali le community besingathi nje abantu in general labo kabaphakame bancedise, ngoba okwenziwa ngumntwana kamakhelwane lawo wakho umntwana ngakwenza. Kungabe kungakakuthinti kathesi, kodwa mhlaso kuthe owakho naye waphatheka lapho ezananzela khona ukuthi into abayenzayo ayiqondanga, ayiqondelanga bona, njalo kayilungelanga futhi ubani umphakathi.